Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uThandonoka Wande ngimfisela umnyaka omutsha omuhle. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngelanga leNew Year ngomvulo omhlazi ku-1 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamazwe yamanye amabandla ezombusazwe.
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende, wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle.
Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe.
Thina silandela i-constitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission.
Ibandla le-MRP lalo lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela, ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa.
Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezinxoxisaneni zezinduna labantu onozindaba abasoze bebe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamabandla ezombusazwe. Lumbuthano owenzelwe kobulawayo usenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuphela komnyaka. Abanye bathi umbuthano lo ulixesha labezinkonzo ukuthi bamanyanise ilizwe, kodwa bona bazinxusela Mnangagwa yedwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo Bishop Sinda Ngulube okhokhela isonto ye Brethren in Christ Church laye obekhona embuthanweni wayizolo.
Hayi, umbuthano kungokubonga lokho esithi ngesiNgisi i-thanksgiving, le-dedication set. Sibonga kakhulu impilo, sikhangele umnyaka onalo esigqibayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Nokubonga ezinye izinto ezinjengezulu, uNkulunkulu oselilethile phakathi kwelizwe nalithi. Sikakhulu ngemva kwempiko le-climate change ukuthi kuzaba nokuthisa okukhulu kakhulu, kodwa uNkulunkulu uthibilisile izinto, kwaba khona imvula. Yikho siyabonga njalo sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinile, wasiphilisa loba kwesinye isikhathi kulezi nzima saze sazofika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nokukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele, ngobanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe ngamabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe baba, unxusiwe. Anti nxa unanzelela ukuthi lo mbuthano lo kungowesikhombisa ukuthi uhlale usiba khona xa umnyaka siyaphela, njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atsho amazwi ikakhulu namhlanje ube nguye u-guest of honor okade khona.
Yena ukhulume ngani uMongameli?
Hayi, uMongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle, impumela ikakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize, ukulungiswa njalo ukwakhiwa kwedamu leliyane iShangani kwaevigaden, ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha ikakhulukile umhlubu lo weMathebeleland. Phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumikele, kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana nendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course lokho ngisummary engiyitshoyo, ziningi izinto akhulume ngazo ezinhle naye ebonga, futhi ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osipha impilo, osipha amandla, thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye, manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini? Bekunxuswe uMongameli yedwa?
Hayi, angibe ubekhona umsekeli wakhe.
Lo-ke nguBishop Sinda Ngulube, okhokhela isonto iBrethren in Christ Church, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kuzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. UMongameli Mnangagwa wapha induna zomdabu umlando wokukhokhela lolu hlelo ezigabeni zelizwe lonke. Umkhokheli we-Pist umnumzana Felix Magalela Mafasmanda, njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, utshele iStudio 7 ukuthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi kumele kuthathwe nyathelo bani ukuze kukhunyiswane umlotha, hatshi ukuthi induna zibe yizo eziphambili ngoba lazo zathinteka kumbhuqazwe lo.
Kulusizi mahlabezulu ukuthi into yombhuqazwe igugurawundi abantu sebethatha njengomdlalo. Thina silandela iconstitution yeZimbabwe, usection 251 ikhuluma ngokubumba iNational Peace and Reconciliation Commission. Abantu bangafunda ichapter yonale bazabona ukuthi ngobani abantu abaphiwa umlando wokukhumisana umlotha lokukhuluma ngezinto zombhuqazwe, lokuthi abantu bangahamba njani besiya phambili. Sengimangala thina abe Post Independent Survival Trust ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa sekhupha amandla aphiwa iNational Peace and Reconciliation Commission seyiphizinduna. Izinduna labo ngama-victims, ngabantu abafelwa ngabantu. Yikho ke siyamangala ukuthi bonaba abantu abahlutshwa yigugurawundi yibo sebekuthiwa bacubungule. Bazacubungula njani labo bangabantu abangama-victims? Sibona ngani uhulumende ucatshwa ngomunye ngoba iconstitution iphe iNational Peace and Reconciliation Commission 10 years ayikasebenzi ngisho. Abantu lokhu bebuzwa bephiwa lokhu besenza lokhu, thina be-Post Independent Survival Trust sibona ngani ngamandlwane ukuthi izinduna zibambe izinto ezingaka lapho kwakubulawa khona abantu? Lokhu yokuthiwa yi-criminal justice. Abantu ababulalana khona akungeni nduna, kungena ezomthetho ukucubungula ukuthi ngobani abenza lokhu bekwenzelana. Kodwa kathesi abantu sebethatha isikhathi bedlalisa injonjo, kuthiwa kuyakhulunywa. Kukhulunywa lobani? Bangaze bakubone ukuthi abantu babulawa ngubani, baza kuhambisa yini entabeni besazi ukuthi intaba yiyo eyayibulala abantu.
Manje baba Mafa lithini ngalokho?
singabona ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission injongo yayo ngesikhiwa ku 252A B lo A lo B to ensure post conflict justice, healing and reconciliation. Ukukhangela ukuhluphana lokungazwani kwabantu kwenzakala ukuthi kube lokuthula njalo abantu bazuze amalungelo abo ngaphambilini kokucubungula bazuze ukuthiwa i-truth, hearing and justice. B, it is to develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and peaceful resolution to disputes. Kuthiwa abantu kona beza kwenza ama program ukuthi baphole inhliziyo zabo lamanxeba. Kodwa phela kwenzakali kathesi abantu bayacatsha, abanye bayabulawa, abanye bayathotshwa, abanye benziwa konke lokho. Siyawubonela ama election. Lakathesi kulama by-election abantu ababulawa khona, abatshaywa khona. Akulandelwa ngitsho lapho. Okokugcina ngifuna ukubala u-C. It is to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture, and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kuzaba lama programs afana ukuthi bonke laba bantu babehlukule mhlukumezwa bebotshelwa mahala abanye bebulawa benzelwe ukuthi bancediswe ukuthi bengabantu njengabantu wenzile ukuthi kwesaba nokuphupha kabi kuphele abantu bahlalisana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi ePist njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Lokhu sikudaba lunye ibandla leMRP lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa. Sixoxe losaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kucele lebandla leMRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo unkosazana Kethiwe Bhebhe.
Imele ukuthi abantu bakomthwakazi bathole ijustice odabeni lobhuqazwe esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna nabantu onozindaba abasoze bebekhona babagande sinanzelela ukuthi abathwakazi basabalele amagumbini omanomhlaba kungenxa yawo umbhuqazwe uhulumende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe. So nxa sekunjalo sisola ukuthi one kuthiwe onozindaba abasoze bebekhona. So information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona? Okwesibili, ayisibo bonke silabantwana bakomthwakazi eSouth Africa, eBotswana, eNamibia, kubo Europe, America, Canada, zonke nje lezi ndawo banengi kakhulu. So nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebekhona kulezi ngxoxiswano but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo ngizingani kumbuthi bazathi ke kumbe once a week bona bese bereportela onozindaba. If kunjalo mina ayifili siyinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama-victims direct but bazezwa esingakuthi yi-relayed speech okuzakhulunywa ngabothifu akuzakhulunywa yizinduna. Kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze liphume babagande labalaleli soze liphume iqiniso lapho phela kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lowo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe. So kunepossibility yokuthi zingabe izinduna ziteliwe okumele kuvele lokungamelanga kuvele. Thina sifile ukuthi uma kunetransparency udaba lolu selulungiswa ngeqiniso onozindaba kababe khona bekhone labo reporta lokuhambisa lokulwa ilokhuze information kulabo abade bengekho khona po direct from the victims kungabi related.
Manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo njalo abantu besuthiseka ngendlela oluqutshwa ngayo na?
Already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi Republic Party siyasola silemsolo asivumelani nendlela okuphathwa ngayo. Already insolo ikhona, so there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona. Phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama-journalist ablokwa futhi uhulumende wayezama ukugqibela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi, and then namanje the same uhulumende uthi ulungisa lolu daba so aphinde futhi avimbe onozindaba. Lokhu thina kusitshengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe, sisahlambazwa. Uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba. Usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty, not out of ukufuna ukuthatha irresponsibility. Kuvele ukusuthiseka akusoze kube khona, ngoba ukusuthiseka babagande kungaba khona only if kule transparency, kule truth telling, yonke into nje i-victim centered. But as it is, silibandla lemphakathi Republic Party sithi this whole thing is perpetrator centered. We were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi size ukuthi sifuna luphathwe njani kulolu daba.
Loke ngukosazana Kathy Webhebhe osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kugcelele bandla le MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBotswana. Uma manje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, izanu kayilungisise indaba ebalulekileyo, indaba ye-disputed election. Hayi le ndaba sebefuna ukuyenza efeja-feja le ukuthi sebeqala ukukhuluma ngegugurawunde ukhumalo laba izinduna sezizama ukuthi zizenzele imali ngokuhlupheka kwethu esakubonayo ngo-1983. Akulungiswe first asiqaleni la, abalungise indaba ye-disputed election bekhohlwa ukusiyenza lokhu nalokhu sihlanganisa amakhanda. Mina ngakho akalungisa indaba le disputed election. Omunye nomunye kuzani maye ngene khuluma ukuthi izani ilungile, abazi ngani ukuthi kule disputed election basilungisela nini? Iyindaba esibisele emuva le disputed election first. Lokho kwegugurawundi kuzobonakala emuva, izinduna lezi zingazenzela imali ngokukhala kwethu.
Studio 7, njani ngumthembo khuluma. Yathi ayizwa indaba yegugurawundi manje plus nasiqiniseko sokuthi izokhulunywa ngendlela yini, ngoba omayenza olutho abafuni phela ukuphumela egcekeni babe clean ebantwini, njalo futhi nakhona okokuthi kuthiwa izokwenzelwa nsitha. Hayi manje asakwazi phela ukuthi nxa isenzelwa nsitha izokwenzwa ngendlela eyiyo, kumbe bazothatha bona abantu be-ZANU-PF ama-supporters abo be yibo abawakhulumisayo babe sebesithi sesikhulumile nama-victims, ngoba phela i-ZANU-PF asayithembi izenzo zayo vele ngezobuqili. Andive nje wakuyiphathi yobuqili njalo kuyiphathi ecindezelayo, aqiniso lankhona sozisiwelazi kahle ukuthi benze izinto ngendlela yini, ngavela abathembisi.
Salibonani Studio 7, salibonani. Salibonani Dungamile Nkomo, bonke abasakazi salibonani, siyalibingelela ngegama likaJesu. Mina engicela ezinduneni ukuthi zingangeneli indaba abangazaziyo, ngoba bathi bebulala abazali bethu omnankakho azange becela kibo. Nxa kuyukuthi bona bacela kibo ababuyeke bezokhuluma lathi, lokho kwegugurawunde ngabayekela thina besiqhubele ilizwe lethu kuzingumthwakazi, ngoba ayikho into ezaqeda amanxeba yethu. Njalo futhi langaze bethi basibhadala, sasingatshongi ukuthi sithengisa impilo zabobaba bethu. Abasekele sinjalo besinikeze imathebelelendi yethu, siziphilele sodwa labo beziphilele bodwa. Bona yinto engasenza sibe ngcono empilweni zethu.
Studio 7, ndivuka njani labalaleli? Hayi sezwa ubaba uKhumalo laphinduna okhuluma ngodaba legugurawundi, kanti kufihlwane kungafuneka amamedia kulezo ndaba ngoba indaba ezenzeka mceke tumceke leso sikhathi kungafihlwanga. Manje sokufihlwani ukuthi kungabonwa umhlaba wonke. Kufanele kubonwe ngumhlaba wonke yonke le nto ngoba kwenziwani lapha kwenziwa ukulungiswa kwenziwa amandlwane. Besicela imedia ibe khona bengadlali ngabantu bakithi abantu bafika okhulumayo uzenzo ngwenye.
Salimona nebalaleli ve-Studio 7 okulumayo ngu-T1 Moyo. Umbuzo wami uthi katutshabango yena uyini ku-CCC? Bathi abamazi phela abe-CCC kodwa uyacotshisa amalunga e-CCC ngayiphindlela. U-Prince Dube badla amalahle bathi abamazi utshabango. Zwana ke wena Tshabango nama ngikwazi ungasijwayeli kabi. Awuboni na ukuthi ingane zeZimbabwe ziyahlupheka? Abantwana baseZimbabwe bayahawule basemazweni Botswana, South Africa, ngaphi ngaphi, Zambia, Namibia bedinga amadlela aluhlaza. Wena Tshabango sokuthuka umuntu omdala jwayele kakho Tshabango wena asijwayeli wena.
Sanibonani, sanibonani ebakwethu asibingeleli lapho kustudio 7. Bakithi mina ngiyazi nginyanzelwe kudabuka okukhulu ukuthi isizwe saseZimbabwe abantu bahluphekile, bonke umuntu olapha neZimbabwe uyathindeka kakhulu bakithi. Bese kuba khona abantu abafana nalo baba lozibiza kuthi Innocent Dibale othena okhokela iqembu le-EFF ongela ngisho nomlandelo yedwa olandelwa abantu bakhe nomfazi wakhe kuphela. Ebesekhuluma uzenjalo la khuluma khona uVunizani PF yakhe yona iyo futhi ehlukumeza abantu. Kanti abakhe abantwana baphila kuliphi lizwe baphila kahle yini? Yena ngoba umuntu onezimali kusho ukuthi oyadla noma naye kuye leZanu-PF yathi na leZanu-PF yakhe ayisizi ngalutho bakithi. Siyahlupheka abafowethu bayashiswa emazweni, manje akusenamsebenzi emazweni, siyahlupheka siyaphushana nabanikazi bamazwe kodwa nakhona phila kanzima bakithi. Lezi nsuku amabhoyisa ahlupha abopha bonke abantu bokufika lapha. So mina ngiyamangala ukuthi yena mayezosupporta umsangano lovano weZanu-PF uchazwa yini? Hayi bakithi, ayishake sixolele mana, akayeke nento yakhe vela ke khona umuntu ozomlandela. Niyabo
thina safaka ama-audio abanye akataba lwakataba lo ma-audio ethu bantu nakana ngamfake audio lapha ngithi kunomama esimdinga lapho kuthango thombana uruti mponda sasimdinga, siyamdinga lapha lamanje, siyamdinga sikwazi lapho khona. So abantu abangambona umuntu okuthango uruti mponda bengakhuluma eveni khona apha ku-Studio 7 siyabe sizazwa ngoba siyalalela i-Studio 7 ngabantu abalalela. Siyacela la ngomusa abantu, sicela livule irekodi yethu, siyamdinga lo muntu kakhulu. Wahamba lo mntwana omncane, kulo mntwana omncane ongumfana. So siyacela sitoko, sicela livule i-audio lale abantu beyizwe, sidinga lo muntu kakhulu wasukela eBulawayo.
Studio 7 yani mthokazi omuhle, njani mthokazi omuhle, sithi phambili umthokazi, phambili. Hathi nje maNdebele sehlulekile, ngasikhetha inkokeli yakhe ithi ngasenze ngcono umaye nakho ke sokuqalile futhi lokuhlala kusitshaya into zesishonile lezi ezingasiphumeli sindawo sibe siroba abantu belandelana labo 1-2-3 sebebadampa njengodoti dasbi nesithembile sibe abantu bethi nangu chambiso sedampile futhi ngoba abantu bakithi bakholwa kubona nje uDumas futhi abasakholwa kubona laba. Hayi angazi ukuthi baluka mbani, saluka asibambeni okwakuthithi sekele into zale Mpumalanga. Ha, lezi zizasimosha kakhulu izinto zeMpumalanga lezi. Hayi ngoba kwagcina kufundiseka lengane zisokole wayawaya, asekele into zamashoni, asekeleni Mthokazi, no asibuyeleni kwelakithi, asekeleni zonke into lezeMpumalanga. Ngiyabonga.
Salibonani sizwe sikaMthokazi, salibonani lonke nje amagumbi amanomhlaba lapho elikhona. Ingabe amajaha lawa aphetsheya bengalalela amazwi ami lawa bawathumele emazweni bafake ku-Studio 7 ahone ukuthi umuntu onke ezwe ukuthi kunomunye ubaba othiwa ngokanyongolo unkomo onamazwi amanye ofuna ukuwatsho ebantwini. Amazwi engifuna ukuwatsho yilawa madoda, lonke lapho elikhona lilalele kahle. Singahlupheka nje, sidubeke, sithini, sithi sizavota, sizathini? Ukuvota kusancedi lutho kuleliyani lizwe. Eminyaka emingaki sivota sihlupheka? Sizwe sikaMthokazi sicabanga iplani eyodwa kuphela ukuthi iZimbabwe ayibe ne-boundary ukuthi sizwe sikaMthokazi siba ngapha, because ngokuthi siyavota kuzihlupha. Wona sizwe sikaMthokazi khangela ubone amaphathi mangaki namhla akade ewina abantu abantu babone ukuthi opposition party winile, kodwa akuphumi ukuwina kwakhona bayancindezela bathi letwa izanu winile. So kungcono ukuthi sizwe sikamthwakazi thina silwele okungokwethu, singalweli amavoti. Ukulwela amavoti siyaba singazi lapho esiya khona. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 okhuluma uThamsanqa kwaNdlovu ophuma esigabeni sasiCholocho ezalwa nguSibanda ohlala esigabeni saseLuagweru kwaSparo. Ngithi happy birthday baba wami ukhule ukhokho bemhlaka 1 January.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sizwe ingxoxo esiyenze lomculi uAibophe Slender.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehleleni baba, ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle uSlender ngubani?
USlender ngu-Aibophe Slender kahle kahle. Igama maliphelele, i-stage name kahle yilo uAibophe Slender. Yena elokuzalwa nguFaith. Kakhulu angisengeke ngisatsho iminyaka engaqala ngayo. Ngiqala ukugida kumukisi connection, angisayazi iminyaka yakhona. But ke ngithe sengibuya lapha eGoli ngaqala ukuhlangana noFortune Dao. Sengike ngahlangana nabanye abaculi, iTornado Heroes, iCheba Boys. But sengisithi sengivula amehlo wokuthi ngiyagida nami ngiyabonakala ebantwini. Ngibe uFortune Dao saqala ukhipha iDVD lakhe elakuqala. It was 2010, I'm not sure, 10 or 11. Asengikhohliwe khona lapho.
Ngikangelele ukuthi liza kwethula idlalade na.
Ingoma seziziningi, ama-album e-disco angu-5. Bese kuthi i-album yeqembu lamavikankani iyi-1. Kwamanje siyethule i-single track. Ngiyathembisa ukuthi lizobuya idlalade kungekudala. Isihloko nizasitsho mase ikhona.
Ngamafithane ungasitshela labo ocula labo.
Engicula kahle kahle umuntu oculayo nguye uSlender. Ngibuye ngizibheke. Bese kuthi kule isingi engiyikhiphe manje ngifeature omunye ubhuti bathi nguTYC Champion Dao oleqembu leThe Young Challengers.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kubalaleli bonke abalalele le interview esiyenza manje. Inkosi ilibusise.
We'll be right back.
Lo ke ngumhlabeleli uAibo Peslenda isiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ubule umbuthano wokucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa kodwa kungela enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe. Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhelelwe luhlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Olifisela umnyaka omuhle, umnyaka omutsha, olithukela igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.